kuyafana nje nokuthi ma kulekapa ngisebenza ama-mails asekapa uchayela imali ngakho kumele ukuthi wena uthawele imali kwezo kuthiwa ungashayela imali kodwa uyimemba yethu yikho-ke abazama ukuthi bakuhle khonokho izimbabwe yimemba esadani so sekumele ukuthi ithathe i-chairmanship akusamelanga ukuthi kuye ezimbabwe okulungiswayo kuyini ezimbabwe ngoba yonke into yalungiswa saka-23 agast adlula kikho lokho khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development bika ama-difference aside sibone ukuthi sisiyafika u-2028 okudivelophilize ayisikho ukuthi yimhlangano kuphela owenzakalayo but ngokuba khona kwawo umhlangano lowo ezabo siyabona ukuthi kathe sibile mgwaqo inkalakatha yomthambalala womgwaqo osuyenziwe from Harare to i-Mount Armjet siyabona sokulamavilasi rangale asoze dilive ngenxa yesadak lethu imhlangano phela izinto ezizasala zisebenzela izoa le so ukusibuya kwesadak lapha kuyinto yenzekao
abanye bathi kungani sokulungiselelwa abantu bemzini ngoba kungani lokhu kungabi yinhlala yenza
ya anti nanxa ekhaya kubuye umuntu wemzini phela kungaukuthi besidle umfushi izolo singavulalela umuntu wemzini inyama inyama lena siyidlala nxa yokuthi umuntu wemzini ufona ekhaya so ngokunjalo-ke kuyafanana lakhona phezabo awungeke wena ukuthi iguma lakho kubuye umuntu wemzini iguma leo kodwa ungathanyela ekhaya futhi sokuthala kuthi yini ekhaya phela yona leyo into eyenzakalayo ukulungiswa komgwaqo kuthi e-Mount Armjet sokuthi ekwabambanisa lokuthi kwenzani kulesadesi but sokuyinto esiselisikho ungabona umuntu elokhu ethandabuza esithi akumelanga ukuthi kube khona khonokho umuntu ozenza ilizwe lakho ngoba ungazibona ungavuna ukuthi kube le-development elizweni lakho kumbe kube le-programu enjengaanaleyelizao uyekule-problem ama-problems abathi akhona alungiswayo iwaphi kahle kahle ngaphandle kokuthi ama-problems akhona kumele ayolungisa ama-opposition parties ngale ngoba yiwa le-problem khona ngale konabodwa singathi ukuthi ama-problems akhona amanye elizwe lakho
njengoba umhlangano we-SADC uqhubeka e-Harare singathi imathebeleland layo izathola yini ezinye inhlelo zentuthuko ekulungisweni kwemigwaqo lokunye njalo okulungiswayo
siyakwazi ukuthi vele abasoze bayekele bekaphume elizweni bangakanje i-Victoria Falls number one yikho lapho abazaqalisela khona esingathi thina yikho lapho kumele sikhangelele khona ukuthi singathola something then-ke kuyose sithi ku-state of elokuzenene esikutholayo thina i-setting of course akulanto esizayithola but khonophiyana sokuthi yimpile indawo yaseHarare sokunamanye maybe sesingathola amanye ama-funds that angabuya ade nomeithi ayilungisa khonakale-Harare sengadayivethwa asabalala ayethayo kwezinye indawo.